sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 ngoMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khopelithi seliguqula ibizo libe yiMDC Alliance, okuyilo eliza lisebenzisa ukhetho emcimbini eliuqhube namhla eMorgan Tsvangirai House eHarare. Amanani avezwa lugatsha lwezempila kahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yiCOVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla.
So imfundiso kumele ibe khona ebantwini ezisebenzini ukuthi benandlulele ukuthi bayagqoka amamaski. Sesinetendensi yonaleyo ukuthi hhayi i-COVID isihambile, ilanga selitshisa. So sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hhayi noma kutshisa noma kunjani i-COVID lobu khona.
Sixoxa lesinye sezakhamizi zemadobo esesihlala entabeni sibalekela uDlakela kulandela udaba lokutsheketsha kulindawo.
Ekhaya sesoke sikhathane sincane sikhamule sibone ukuthi akunamuntu ongaba duze nekhaya. Singene sibheke ngesehlele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khophe namhlanje liqhube umcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi lanye i-21 selokhu labunjwayo embuthanweni obusesigodlweni saleli bandla eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho eliveze ukuthi selizakwaziwa ngokuthi yi-MDC Alliance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kulokulwisana phakathi kwebandla leli leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzane uSonchamisa, MDCT ithi yiyo yodwa elemvumo yokuthakazelela lolu suku. Ekhuluma kulomhlangano onobhala jikelele webandla leli, umnumzana Douglas Munzura uthe iMDCT ilandela izinqumo zedayile Supreme Court ezokuba owayehola leli bandla umnumzane uSonchamisa lenkokheli yaphezulu beme ukulikhokhela. Uthe ibandla leMDCT kalisoze lime ukuxotsha abantu edayile ephalamende kanye lakumakhansili esithi amalunga axotshwayo yilawo angahloniphi isisekelo saleli bandla ngokulandela ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Umnumzana Munzura uqhubeke wathi akumangalisi ukuxotshwa kwamalunga edayile ephalamende labamakhansili, esipha umzekeliso womnyaka ka-2014 lapho owayekhokhela ibandla leli umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umnumzana Thandai Biti labanye bakhe ngemva kokuba behluleke kulandela imithetho yebandla. Umnumzana Munzura uthe iMDCT sixoxisane labameli bamazwe afana leSouth Africa, Malawi, Britain leAustralia emizameni yokuxazulula inkinga ezibhekane leZimbabwe. Umkhokheli webandla leli uNkosazana Khuphe utshela amalunga alomhlangano ukuba amalungiselelo ombuthano omkhulu owe-Extraordinary Congress aqhubekela phambili.
Ngiyazigqaja ngomhlangano lo. Umhlangano owazalwa yizisebenzi ngo-1999. Umntwana lo ebelethwa wangena kukhetho elenyanga ezilutshwane. Sancintisana lebandla elalileminyaka engamashumi amabili kodwa sathola ama-seats angu-57.
Unkosazana Khuphe utshele abakade besemhlanganweni lo ukuba ibandla lakhe lifisa ukuba imuli yeZimbabwe iphile impilo engcono.
Ilephupho, iphupho lami ngelokuthi uzulu wonke eZimbabwe abe lempilo engcono. Ngilesifiso sokuba abantwana beZimbabwe babe lendawo zokuhlala, izibhedlela nezikolo. Yilo iphupho lami.
Ibandla leMDCT ligcizelele ukuthi lizancintisa ukukhetho lwama-by-elections olokudinga abameli bendawo ezijeneyo zelizwe ephalamende kanye lamakhansili lawo axotshwa ngenxa yokusekela ibandla leMDC Alliance. Ibandla leMDCT lithi lizasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance lapho selincintisa kukhetho lwamabhayi elections. Umgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Morgan Komishi uveze ukuba akusiqiniso ukuba ibandla leli selilobudlelwano lele-1 PF njengalokho okushiwo ngabebandla le-MDC Alliance esithi bona bazamela iqiniso lenkululeko yabantwana beZimbabwe. Qhubeke wathi bazasebenzisa indlela zokukhulumisana lohulumende esithi kungehlula lokho ibandla leli lizatshengisela ngokuthula landele iziqondiso ezimunyethu kugwalo lwesisekelo sombuso welizwe. Ibandla le-MDC Alliance liqina ngelokuthi i-MDCT isetshenziswa libandla le-ZANU-PF ukubhidliza amabandla aphikisayo kuleli, kodwa ele-ZANU-PF lithi kalilani lokulwisana kwamabandla la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngokuthi selibahluthunele ibizo. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa wokhokhela ye-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi baza kwethula umbiko ogcweleyo ngalolu daba. I-MDC Alliance ithi layo ibisemhlanganweni wayo omkhulu wokucubungula okunenge okuphathelane leleli bandla. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ezinaso, umnumzana Thakutswa Ngaziwore, ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngomvulo lapho amagqwetha akhe azakhalaza ukuthi akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso eye-bail kulandela ukwehluleka ukwenze njalo namhla. Lokhu kuvezwe ligqwetha likamnumzana Ngaziwore, umnumzana Webster JT, ekhuluma le-Studio 7. Umnumzana Ngaziwore wetheswa icala lokugqugquzela udlakela ngemva kokuqhuba umhlangano izolo eduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals, lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Tawanda Mucheiwa, yena othi watshaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Umnumzana Ngaziwore ubikwa elimele izolo kulandela ukutshaywa ngabantu abangakazakali ukuthi ngobani, bona abatshayele ntathela izindaba ebezikulumbuthano. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ebhodabhoda emagcekeni endizamtshina elizweni ehlolisisa ukuthi alungele yini ukuthi ezokwethekelelana i-tourism isungulwe elizweni ngemva kokumiswa kwenhlelo ezithile ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Chiwenga obekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumente ufike eJoshua Mqaku Konkomo Airport kobulawayo namhlanje. Amanani avezwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke aveza ukuthi sokulamalanga ayisikhombisa kungelamuntu obulewe yi-COVID-19 elizweni, njalo inani lalabo abahlaselwa yileli gcikwane liyehla. NgoLwesine abatholakale baleleli gcikwane bebelitshumi lasitshiyagalolunye i-19, okulethe inani lasebehlaselwe yileli gcikwane kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,647. Asebebulewe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebengamakhulu amabili lamatshumi amabili lane 224. Ukusenjalo, abathenga njalo bethengise impahla ezitaladini bathi bayalandela iziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi imigoqo eminingi isiyekethisiwe kwele Zimbabwe le-South Africa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubelo nkosazana Debra Mugasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
So njengezisebenzi kumele sinanzelele ukuthi sigqoka ama-mask, siyasanitizer, siyenza le-social distance. Ikuthi ekwenzeni khona lokhu kulohlupho lona lolo lokuthi even labo abasikhangeleyo bona laba abemthetho, you find out at the end of the day nxa sihlangana labo emabhoda kumbe nezindaweni lapho kukhanyelwa khona, uthola kuyukuthi bona abamthethweni kabakufakanga khona lokhu ama-mask. Plazi thina njengobulawayo sinanzelela ukuthi khathesi sicabanga ukuthi hayi COVID kayikho. So imfundiso kumele ibe khona
ebantwini ezisebenzini ukuthi benanzelele ukuthi bayagqoka amamask. Sesile tendency yona leyo ukuthi hayi iCOVID isihambile ilanga selichisa, so sokumele abantu bethu sibafundise ukuthi hayi noma kuchisa noma kunjani iCOVID lobukhona.
Labo abathenga eSouth Africa ye bazakwenelisa yini njengoba kumele beqale behlolwe ukuthi abalagcikwane?
Thina initially sasithena kube le one border i-post yokuthi ama-shops ebese duzane lati. So nxa sokwethwa umuntu sechekwa o-COVID nani nani, sinanzelela ukuthi kuyaphuza, ama-results angikhona ayaphuza ukubuya. So nxa kungayenziwa ukuthi kakube lama-permits awe one day ukuthi umuntu kachaphe ethenga ephenduke engalali, kumbeni nxa elala one day kungabe lamalanga ebuyele futhi ngapha emzini wakhe. Yebo, siyakunanzelela sebeuthi igcikwane leli likhona, but kasinanzeleleni lapho ukuthi abantu abaseviswe bephume behambe, ngoba siyananzelela ukuthi abantu bethu abaningi baphongukoda lapho emisini. Emisini is a one day, you cross and come back. So ukuthi kuqalisa ukuhlolwa amagcikwane lawa kuhlolwe ini, mina njengevenda bembona ingathi isnot necessary. Engaba le incwadi yakhe yakuqala ukuthi uhloliwe kavunyelwe echaphe phinde phenduke.
Lowo ngunkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ye ekoBulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zeMathebeleland South ezisemangweni wakoThibethi kusiya eChanyawugwe eGwanda South zikhala ezimathonsi ngezifuyo ezitshontshwa ngamasela wona abikwa esevula lezibayeni. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zithi ziyakhathazeka ngokutshontshwa kwezifuyo zazo njalo sezihlalele evalweni ngoba zithi lawo masela lodlame. Izifuyo ezitshontshwa kakhulu esabelweni sezansi eMandebeleni zibalisa inkomo, imbuzi labobabhemi. Umnumzana Hlupe Siziba isakhamuzi kothibet eKalange eGwanda South uthi baleminyaka emini befuye imbuzi beliqembu le-Renalitsepo God Project kodwa bangabeyanga ngenxa yamasela.
Ombuzi zona lezi esizifuyileyo lathi siyaphonga ukuthi amhlophe nxa uthe wavuka wathola zikhona esibayeni, ngoba bavule ezibayeni kathesi kabathinte egangeni. So kunzima vele, sihlezi vele izibaya zivulwa vele, uthola kwesinye isikhathi kusele 2, kwesinye isikhathi noma ule 7 uthola sokusele 13. So yibo bunzima esihlangane labo kakhulu ukuthi yikho kusokusilethela futhi indlala esigabeni, ngoba sayenelisa ukuthi kumbe mhlawumbe ungathengisa imbuzi lawo yesitolo.
Ngaphandle kokutshontshwa kwembuzi abafuya inkomo labo bahlala bekhala. Umnumzana Tsepangoyo oyisakhamuzi senkwale eGwanda South uthi seziphelile izifuyo ngenxa yamasela.
Izifuyo zitshontshwa imihla ngemihla, zitshontshwa imihla ngemihla. Abomthetho bona kasibaboni phela bedlala indima yabo ngokupheleleyo ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo lokho, ngoba kade into yaqala kade kudala, njalo lokho iqhela iyanda isiya phambili. Kodwa kasiboni phela kusiba lobubelo kwinto edanisayo kakhulu.
Umnumzana Nathaniel Moyo ngusobhuku endibelaini esinayi eGwanda South uthi sebesesaba lokubikela amapholisa lapho betshontshelwe ngoba kungekho okwenziwayo kulawo masela.
Lokhu usaripota enxayeni amaripoti angena kudaladala kula action eyenziwayo. Umuntu wakhona liyamuripota babuye bamthatha khonapha kusasa ophendukile yambona eselilayo khona. Seze sesaba lokukhuluma ukuthi sitshontshele lapha ngoba ngikwazi yabo ukuthi umuntu wakhona uyayikile.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Vivian Ndlovu isakhamuzi eKalange laye ochothoza umsebenzi wamapholisa.
Amapholisa kabasiphathi kahle abomthetho ngamasela. Ngingatshontshelwa namhlanje ngihambise ilizwi ngithi ngitshontshele lapha babe bathi awucabangela abantu, angilayo umuntu engicabangelayo. Indawo yakhona yokuthiwa kusebhanana lapha abatshontsha khona akufikeki bayabulala. Kwathi ngenyanga ephelileyo kwabahamba abantu belonda imbuzi zabo, bafika batshaywa ngamatshe baphenduka ngingatholanga
imbuzi zawo. Amapholisa kabasincedisi kodwa isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Philisani Ndebele uthi sikhuluma nje kuleqembu lamapholisi eliphume ijumo ukuyadinga la amasele ezifuyo endaweni eshanyawugwe lapho abhahe khona. Uthabela isikhalazo ngendlela abaphathwa ngayo ngamapholisa ngemva kokutshontshelwa izifuyo zabo. Kumele bahambe esikolo seshanyawugwe bayebona umkhulu wamapholisa khonale uNumzana Katsura. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Mube.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa logogo uMasibanda uPriscilla Sibanda ongomunye wasebehlala ezintabeni bese sehaba amapholisa abuya abachaya ngemva bokuthi begxothe ochekecha abasebesemba igolide emangweni wabo.
Okwakuqala nyakwamukela kuhlelo ma.
Hayi, siyamukela baba Khandi.
Ye, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa kulomama owaphupha igolide kona ngapho wabuya wazoli igebha.
Satshelwa kungu-January ka-2020 yomalumnyaka sisemhlabeni wezilethi, kwathiwa kulomama owemberengwa ophuphe igolide. Izakhamizi zala sisemhlanganeni wezilethi, izakhamizi zathi lapho aphuphe khona kuduze lemizi yabantu njalo ngayephupha emberengwa. Now abantu laba bazofika mhlaka 31 August, bavuka begebha mhlaka 1 September. Izakhamizi zakalanda mhlaka 6 sezinye nabosobhuku, kwathiwa akunamvumo lapho abagebha khona i-World Heritage Site, akumelanga kwenjiwe njalo kuduze lemizi yabantu. Amagodi awemgodi atshona kakhulu okuyikuthi bekuzawela iinkomo zabantu, njalo kuduze lapho kulomthombo abantu abanatha khona. Abantu laba basuka babathanisa impahla babathi emgwaqweni, hafor kwazangena i-riot. Ngikhuluma nje ifoni iringa, iringa ngisebhalini, ngifona ngisentabeni. I-riot yangena labotereka la emgodini baphendula. Otereka batho bathi nangu ugogo obuyela Bulawe idoleni. Isandla yami ngangingaphandle kwekhaya, bagijima amapholisa bagcwala ekhaya. Bafica kulabomakhelwane uMartin Khumalo abamthatha bahle bahamba naye bamtshaya kabuhlungu. Endleleni behlangane lomunye uThembelani Sithi. Ekhaya bafika bahlukuluza abantwana babatshela ukuthi kabandine bamlethi ngoba yimi umuntu engifuna ukubulawa. Ababehlukuluza ngamapholisa. Sahlala besalala ebhalini. Ekhaya singena okwemzuzu emlutshwana. Izolo ngikhulume namagqwetha abamalungelo abantu ngathi ngibuyele ekhaya. Kodwa akubuyele kuthina ngoba ekhaya ngithuthe ngamapholisa njalo othekethi abakhona bakwamakhelwane.
Othekethi abakhona bavela ngaphi?
Othekethi abakhona onguye wayethinga kakhulu wathi yena yena ungujaha weflabhusi. Asikwazi bebavela emberengwa lapha okwabuya khona uMaphupha. Sisebuzimeni sebaningi vele silala entabeni ngoba kuthiwa amabizo ethu angu-17 asemapholiseni ematoni.
Manje ezintabeni lapho yikho elidla khona lihlale khona kumbe lihambe kuyalala nje kuphela?
Ekhaya sehloko esikhathane esincane mntanami, sikhangele sibone ukuthi akunamuntu ongabaduzela ekhaya. Singene sipheke kumbe seshele kwabanye omakhelwane abangani abo amabizo awakho emapholiseni. Ikakhulu sicathela abantu ababili otoketsa abafisa bedaleka bekhona emakhaya bomakhelwane. Mina ngingumakhelwane wabo okuyikuthi buku-500 meters ukusuka kwami umuzi kufika kulowo muzi abakhona.
Sizwa kuthiwa umthombo elikha khona amanzi ungani wafakwa ijefu ngotsheketsa laba, kungakho liqiniso yini?
Umthombo owafakwa ijefu yiye ngobaba othiwa nguDumisani Ndlovu othe lokhu angakufakazi, hathi ayisuwo thina esikhakuwo. Nomunye oduze nendawo yenyonse sekade ngigebha khona bathi babeka kunamuthi ongamimhlophe phakathi lamagogo eseshile. Kuliqiniso sibili izakhamizi ngapha sisebunzimeni.
Manje amagqwetha atheni njengoba likhulume la magqwetha alwela ilungelo likaZulu, atheni
amagqwetha? ngathe ngiyele ekhaya phoke akuyeleki mntanami ngoba izatshelwa ngumntu okobulawayo athi uyele ekhaya engasoze aphinde akubone futhi ukuthi uyaphila kunenjani aze sokuhamba kwesikhathi ukuthi yenwami elathi kabuyele ekhaya nomunye wabantu asebabulawayo.
Sizwa kuthiwa bakhona abalimeleyo ngemva kokutshaywa ngamapholisa, banjani? Sikhuluma nje
abalimeleyo izolo bebehambile baya kudokotela ngumartin khumalo Thembelane Sindi noDudizile Ndlovu. Abantu abaningi abathakayo langengeni bayesaba ukuthi badlule egcekeni, abantu bamabhacibhaci bayesaba ukuthi kakhulu umsindo kwamapholisa lawa eza kuyezwenata ezitolo amatyala azabakona kathayi balimele sibili balabathathiwe bahambile esendlela.
Hhayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga balaleli, but siyathemba sinoza sivikela umndimi kuphela njengoba umthetho
elizwe lakithi amapholisa ezoyizithe zabantu. Hayi, lathi sibongile, siyakufisela inhlanhla.
Lo-ke ngugogo uMasibanda, uPriscilla Sibanda, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo lelana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kwinhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Usichasisela ngohlelo aluqhubayo.
Mhlaka 21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate i World Peace Day. I Love Peace Harmony incedisa nje, it's a non-profit organization, so incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now, uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama wells, ama borehole. So I Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwazi ukuraise imali esizayihambisa ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala, izabe ise Bait Bridge esigabeni between Bait Bridge leGwanda. I think isi under Gwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendere oMareka. Omakhelwane abahlala khona sebesikha amanzi very far emzingwane, kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelenyamazana zabo, sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo, abasahlali ezindlini, sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini? Yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe?
Umbuthano wethu umhlaka September 21st u-open ngomuntu wonke. Umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa. And kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma. Lami lo mntanami sizaperforma, sizagida, sihlabele, kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland, la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora, ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. Iwelay sizayenza eyokuqala izaba seBait Bridge, esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo. duzele makhokhoba laphana kumbe sidinge njalo linyi lokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali. Singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more. Ingaba yi-20 or more, that's even better. Siyakwanisa ukwenza i-borehole A1 esingakwanisa ukuthi si-maintaine, sihlale i-provider, inika abantu amanzi. Nxa usazi omunye umuntu nje oyi-1, kumbe ingabe se-UK, ingabe se-America, ingabe se-Europe somewhere, kumbe se-South Africa, uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i-50 cents loba i-dollar. Thina siyilapha nje singumlomo wenu, singamehlo enu, sizindlebe zenu, singapha emazweni, so siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungapha ebanganini bethu base-America langaphi ngaphi.
Kuyini okwenze lakhetha indawo leyi e-Beitbridge? Njalo lisuka khona, yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede?
Okwenze sakhetha iBeitbridge ukuthi mina uLoveness wesa ngikhulele eBeitbridge between eGwanda leBeitbridge eDendele. So ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha. So ngithe ngo-2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu. Kufuze sithuthukise indawo yakithi, siyenza amanzi, sihlanyele izihlahla, senza ama projects. But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa lami ngangilokwakungibambile e-America ngapha impilo kayichiphanga, you know. Emadorobheni siyakubona amapikitha atshengisa hayi abantu balayinele amanzi kuyakhathaza kakhulu. Thina ngakithi endlini yangithi sile borehole, ngathenga indlu ele borehole. So umama la uyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina labo bezothotha amanzi. Ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi, uNkulunkulu uzalinceda lani, banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi. Ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami, so ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ncedisani, bantu kithi ncedisani. So kuyabe love, peace and harmony, basebenzisa hayi sikuzwile Loveness, sizayincedisa abantu bakini. Sidinga abantu abazancedisa kuma-projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngaphi. Kazi ngene esikhwameni sika-Loveness, lina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngaphi, yagebha ngaphi, kwafunwani. Konke lokho siyalicela, siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku-committee yama-projects lawa esiwayenzayo. Ngingabe ngiqalile something, but asikho kwami, ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali le yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi eyagejwayo amabhoholi lawa kala maphasi okuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city council lokithi ngalogi one at a time. That's the strategy, sincedisa ilokithi ngelokithi.
Leyo bekuyingxoxo lo osazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kwinhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Ehlukani esikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphelithi seliguqula ibizo libe yi-MDC Alliance, okuyilo elizalisebenzisa kukhetho emcimbini eliuqhube namhlanje eMorgan Tsvangirai House eHarare. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi ibandla le-MDCT liyazikhohlisa ngalokho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.